Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani zindukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ziku 9 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala izitaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini i-stay away.
Iqiniso elikhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi ukuthi kule stay away.
Ukususwa kwehawu umkhonto lendubu ubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo kudala inkulumo.
Abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi, esizweni samandebeleni.
Kambe ukunqoba ukwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuphepho lwama-by-elections kuyona le mpelaviki kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini kuphetho lukamongameli oluzayo.
Sitshayile emadorobheni lemareseva ngale Mount Darwin umbiko uyabuya ukuthi abantu bebevotelwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chala mapolisa akhangelelwe ukugcwala izitaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini. Umongameli Emerson Mnangagwa ngomgqibelo wazise ukuthi amakhombi asezavunyelwa ukuthwala abantu engabhalisanga kunkampani yezupho, okungesinye sezikhalazo zabaqoqa ukutshengisela lokhu. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube othi abantu abaningi bebengazi ngohlelo lokubhikisha ngokungayi emsebenzini lolu okungabangela ukuthi bebe balutshwana abazaphatheka kulo.
Isisekelo sombuso selizwe leZimbabwe kusahluko sesine siyaveza amalungelo abantu abalakho ukuthi bawenze ukutshengisela ngokuthula ngokunye kwamalungelo la. Abantu ke balala ilungelo lokuthi batshengisele ngezindlela ezilokuthula. Nxa abantu besithi abanye abasoze baye emsebenzini kusasa ukuthiwa i-stairway ngesikhiwa, kulilungelo labo lokuthi bakwenze khonokho. Njalo abazimiseleyo baza kwenza ngokuhlala ezindlini zabo, abangahambisani lakho njalo sizababona ngokuhamba emgwaqweni. Kungamalungelo abo bonke bona laba bantu, ngoba umuntu ulelungelo lokuthi enze lokho afuna ukukwenza kodwa angaze aphambanise ilungelo lomunye umuntu. So kungenzeka ukuthi ke kusasa kube yi-half-half, abanye bakulandele kholoko abanye bangakulandeli kusiya ngokuthi umuntu ufisa ukuthi enzeni. So sokungaba khona ukuthi sibona abanye bezihlayela ezindlini, abanye njalo bevukela emsebenzini, ngoba wonke bona laba bantu balamalungelo okwenza khonoko.
Bona abantu bathini ngendaba ye-stairway nxa ukhulumisana labo nje khonapho ezitaladini bathini?
Iqiniso likhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi lokuthi kule stairway. Abanye njalo kakhulu labo abakhangela kakhulu besingathi bahlangana kakhulu lezepolitiki, hayi bona baye bekwazi. Kodwa uzulu omningi ongaphatheki kangako kwezepolitiki, hayi abaningi bebevele bengakwazi lokuthi ukuthi stairway kutshoni. Abanye baye bevele bengazihluphila ngakho. Siyinhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association ke singatsho ukuthi abantu abaningi bebengakwazi ukuthi kusasa besithi ngomvulo kuzaba le stairway. Ozokuveza sobala ukuthi iningi lingavuka lizenzela elijali ukwenza nsuku zonke, abanye njalo baphatheke. Bonke bona laba bantu balelungelo njengoba ngingathi ngaphambili ukuthi nxa umuntu esithi uyaphatheka kulilungelo lakhe lokuthi aphatheke, kodwa kwenze ngokuthula esingawukhangelanga ukuthi sibone sokusiba lokucabana mbe sokusiba lokubhidliza kwezakhiwo njengalokhu anokuke kwaba khona kulwana umnyaka, kumbe abantu sebechaya abanye. Umuntu lo muntu ulelungelo lokuthi azenzele lokhu afuna ukukwenza. Laba abafuna ukuhlala ezindlini abazihlalele ezindlini, laba abafuna ukuthi baye emsebenzini labo bangaze bahlukuluzwe, ngoba kulilungelo lakho lokuthi bekwenze khonokho. Izakhamizi ziyasho ukuthi zike zabona bezomvikela amasotsha lamapholisa bebhoda bhoda emalokitshini atshiyetshiyene uKhadu Park labomakhandeni lakwezinye izindawo. Khonokana-ke kuveza ukuthi uhulumende la isimo lesi siqaphe ngeso lokhozi. Siyakudaza ukuthi izakhamizi zingaye zazifaka engozini yokuthi baqalise ukuxabana laba bantu abantu ngoba labo baye besenza umsebenzi wabo. Siphinde sikhuthaze futhi ukuthi nxa abantu besenza lokho abaye bekwenza bakwenza ngendlela yokuthula ngendlela engasoze bafake ezingozini ezijeneyo ngoba sikukhuthazayo njengenhlanganiso ukuthi abantu baqhakathekise impilo, impilo iqhakathekile. Siyaqonqosela njalo ukuthi kungabi khona olimalayo, kungabi khona obhidliza izakhiwo, kungabi khona ohlukumeza omunye.
Umnomzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Inhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union ithi amalunga ayo awayi emsebenzini lamuhla. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Salibonani balaleli bakaStudio 7. Thina njenge-Athuzi kusasa amalunga ethu wonke azabe ezihlalele ezidlini zawo ngemva kokuba abafundi bethungamelele umkhankaso o-shut down Zimbabwe. Sikhangelele ukuthi kungabi ngamalunga kuphela, izisebenzi zikahulumende zonke, omama, obaba, amajaha, amaxhegu, izalukazi kunye labafana benkomo, amankazana lana asebenza ezindlini, sikhangelele lapho ukuthi behlale phansi ukuze wonke umuntu abone ukuthi ufuna ilizwe lilunge. Ilizwe lethu selisesimeni esibucayi. Nxa singasayenzanga lokhu okungabafokazana lokhu okusiphetheyo, kuzalivuthuza lize lisale lizintsha. Abantwana bethu kusasa basisole kakhulu kanti singabona okwenzakalayo. Moyo Themba kuye Athuzi spokesperson.
Manje njengoba uhulumende ekhanya ungani ufeze ezinye zezikhalazo kade zimele zisetshenziswe ukuthi abantu batshengisele, alibone na ukuthi lokhu kuzayenza ukuthi bebe balutshwana abantu abafuna ukuthi batshengisele?
Krisi, uhulumende kakafezi lutho. Ukukhuluma kukahulumende singabuyela emuva, uhlale khuluma kodwa ngezenzo akulanto ayenzayo. Umuntu ongaba lesiqiniseko ukuthi uhulumende usefeze lutho angasaphatheki ku-shut down yakusasa ngumuntu osaleleyo ubuthongo bukabhuka sibili. Ngakunikeza izibonelo ezimbili. Uhulumende uthe yena kokunye azakwenzela ababalisi, kuzababhadalela ifees. Ukukhulume ngonhlolanja lokhu, namhla sikunkwenkwezi sesiyaphela, akula fees yomntakambaliso sebhade. Uhulumende wathembisa izisebenzi zakhe zonke ukuba phezu kwe-RTGS eziyiholayo uzabanikeza i-$100 phezulu. Namhla sikhuluma kanje kulamahungahunga athi inyanga le i-$100 yana izabe i-RTGS. Pho yiziphi izinto uhulumende asezenzile?
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Ukususwa kwehawu umkhonto lendubu kubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo ele-Joshua Mkhabuko Nkomo Airport sokudale inkulumo, abanye besithi yikweyisa isizwe sikamthwakazi lapho okulegcekeleli khona. Kulembiko ethi inkokheli yebandla leZANU-PF eyakobulawayo yiyo eyathi kuthathwe lelinyathelo ngoba uphawu lwesizwe sikamthwakazi lwenza umuyi umnumzana Joshua Nkomo abe ngumkhokheli wesigaba hatshi ilizwe lonke. Sixoxe loCouncillor Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, udaba lokukhitshwa kwehawu e-airport sokufaka i-coat of arms, abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi, esizweni samaNdebeleni. Yikho-ke kube kungadingakali ukuthi kutshintshwe. Kuyamangalisa ukuthi kathi sokutshintshwa besokutheni sokucatshangwa ukuthi kutshintshwe kufaka i-coat of arms khona bekuvele kule hawo kade likhona lifakiwe.
Nxa kuliqiniso ukuthi bakhona abavela esigabeni semandebeleni abathi kukhitshwe ngoba umuyi unkomo engaso wesigaba semandebeleni kuphela waye ngumkhokheli welizwe lonke. Ukubona njani wena khona lokho?
Nxa kuyikuthi bakhona abantu abavela kulomhlubulo emandebeleni abathe kukhitshwe hawo kufakwe iCourt of Arms ngoba ubaba uJoshua Nkomo ebe umkhokheli welizwe lonke engasiwe emadebeleni kuphela kuyinto edanisa kakhulu nxa bekwenzile khona lokho. Sikhuluma nge-airport esemadebeleni, sikhuluma nge-airport okumele itshengisele ubuntu uluntu lwethu njengabantu bemadebeleni hathi njengeZimbabwe. Indawo ngendawo kumele amasiko ayo ahlonitshwe, amasiko awo kumele aziswe atshengiswe nje umhlaba wonke kungesatshwa. Indawo emadebeleni, emadebeleni kuyaziwa kubana ke bekule ibutho ibutho belisebenzisa amahawu ekulweni livika ngamahawu lawo. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu singesilungu singathi kule symbolism ukuba kutshengiswe ihawu lona lelo. Xa selikhitshiwe sokufaka iCourt of Arms kuthiwe hathi uFather Zimbabwe uJoshua Nkomo ebe ngumkhokheli welizwe lonke, hayi kuthiyene i-airport kayisiyo kaJoshua Nkomo, ngeyabantu bemadebeleni ndebe kambe ibizwa ngegama lakhe, kodwa kumele itshengise phela ukuthi kusiphi isigaba selizwe leZimbabwe. Yikho phela sibone eHarare befaka istatue sikambuyane Handa, yikho sibona ngapha kufaka istatue sikaJoshua Nkomo. Sabe sifuna izitatue eziningi ngapha ezikamzilikazi ezikalobhengula kutshengisele ukuthi singaphi kolizwe lapha semadebeleni kulobukhokheli bakhona kulesiko lakhona okumele lihlonitshwe lilandele lanxa nje siseZimbabwe. Akumelanga ke kutshengiswe izinto ezinational kuphela, ikanti lathi ke silayo i-identity yethu, silayo ubuntu bethu, silalo uluntu lwethu singabantu bemadebeleni.
Lo ke ngukhansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukunqoba okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini njalo kukhetho lukamongameli oluzayo. Phakathi kwezigaba eziyisikhombisa 7, ibandla le-CCC linqobe kuzigaba eziyisithupha 6. Sithunyelwe umlayezo ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasba.
Singazi labo abadliweyo ukuthi bakubona njani, kodwa thina sizama ukutshengisa ilizwe jikelele ukuthi siyabonga. Sizinhlanzi ezihlale emanzini, njengoba lisazi ukuthi inhlanzi ingathathelwa amanzi iyafa, thina sihlala lani sitshayile emadorobheni lemareserva. Ngale Mount Darwin umbiko uyabuya ukuthi abantu ede bevotelwa kuthiwa bahle batshele ukuthi hhayi vota wedwa uzaba ngumthengisi. Ngithula amadomeni, ngithula amaticha nje, ngithula amapholisa ede kuthiwa ayavotelwa. Yikho abanye banqabile kodwa yini abaningi hhayi besabile. Ngizabona ukuthi unyaka ozayo njengoba silo mhlahlandlela esiwenzayo sesiphila emakhaya okuthiwa i-rural areas emareserva, ndizabona ukuthi abantu bonke bayabelokhu bethungulula ngesikhathi ngesikhathi kuzokufika isikhathi sokuvota ilizwe lonke liyabe selilombala olithanga. Sicela ukubonga abantu, lokho esikwenzileyo kuyabongwa, kodwa phela singahlaleli izandla sithi sesiwinile. Asisebenzeni nzima, sincenge sikhombise abantu bayirejista kakhulu abatsha, ngoba abatsha isikhathi esiningi yibo abathwala amagabha avuzayo abalamsebenzi bangaze bakethe i-PhD lama-masters sebethengisa izidlwisi. Mahlabe Zulu, siyabonga kakhulu lamaphepha a-progressive, lama-radio a-progressive akhupha iqiniso nje balinjalo. Asoze siqamba amabizo, kodwa naliyayazi iradio yenu ekhupha iqiniso nje balinjalo. Si ukuthi amajaha lamantombazana asebenza kuma independent radios lamaphepha hayi sitshayela izandla ngoba lani liqotshiwe liyabotshwa lenziwa konke sithi uZulu kaphaphame enze khonokho elikwenzileyo kwenzela ukuthi sihlale kuhle after 2023.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu ababili abafileyo ngemva kokuxokozela okube khona lapho kuqeda ukuhlabela uWinkie D embuthanweni womjaho wamahhashi oyiCastle Tankard eHarare ngoMgqibelo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi imbadalo yemihloliso yezikolo kusukela kwe-grade 7 kusiya ku-A-level isiqhele ngesilinganiso esiphindwe kaningi-ningi. Abenza umhloliso ka-grade 7 bazabhadala iZimbabwe dollars 4,388, i-O-level 1,620 Zimbabwe dollars nga-subject inye, kuthi i-A-level 3,240 dollars i-subject eyodwa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani kuStudio 7 basakazi nabalaleli. Hayi mina amazwi ayethule ngumnumzana uChamisa ngethulela isigqoko ngachayela ihlombe. IZimbabwe ilizwe elingena direction. Ilizwe elinjani vele kutheki sebenza yonke imali yomhlaba kuze kusebenze kuthengwe langezifuyo uthole eshopu usiyathengwa ngenkukhu uthengwa ngembuzi ilizwe bani ilizwe elingena direction kodwa. Hayi ngiyabona ukuthi ngempela uChamisa unobubelo unoshonze ekuthini ngabusa ilizwe ngendlela eqondileyo. Laba abantu izigebenga le amakhehla la nabogogo la sokumele behlale phansi bephumula bedle imali zabo bebheke izifuyo zabo bekunikeze ilizwe abantu abasha ekwazi ukulivusa. Hayi le ndaba yabo yokuthi bebelwa bengafuni ukuphuma ezikhundleni bengafuni nokutshintsha ibandla le nto incindezela abantu kakhulu njalo futhi ungachophi ubani ngomunye elihlweni kodwa nala amanye amabandla amancane awafunda ukuthi axhumane alalele izidingo zabantu ahlangane naleli bandla likaChamisa kube yinto eyodwa hayi ukucwasana ngokuthi lo umhloba nomhlo lokho weke kusisendawo angeke kusisendawo bale bebumba into eyodwa ehlele lokuthi ngoba sikwazi thilela ibandla malidlwe liyaphiliyana ukuphuma embusweni singenza kanjani ukuze silikhiphe. Hayi le ndaba yabo leyo ukuthi kuthiwe lokho nje kulokhu zabantu nje abantu bagcina bengasazi into eyiyo. Kumele ukuthi abantu bebheke into eyi-one kube nendlela eyi-one hhayi indlela eziningi-ningi lezo. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi, salubonani lo mthokazi jikelele nje ngumphakazi eHaboroni. Ngizacela limbalele lapha isicelo sami. Ngilo mbuzo engifisa ukubani ubaba engizwe ekhuluma emhlanganeni ka-TCC eGwanda okuthiwa ngomasuku akangiphendule lapha ukuthi njenga eduvela kwezanu PF wangena izanu PF nini izanu PF liyane yabulala umasuku ongiwangakibo lowo wayelayo na wayencedisana layo ukubulala umasuku. Umasuku silwele laye ilizwe enguye umkhokheli wethu uthe efika ekhaya izanu PF yambamba yambopha yambulala laye wayesebenza nezanu PF nabe bulala lo masuku. Ngicela mphendule khonapho nxa engalahloni lokukhuluma phakathi kwabantu ukuthi uvela kwezanu PF engumasuku ulukhawuthi masuku
ukuthi isiga lesi esayezakalayo ube ncedisana nezano na sokutheni namhlanje xa iphuma kuzano isiya ku-WC esuka kuzano lapha isebenza khona ukubulala abantu bakamthwakazi leli benkululeko ngobuningi bafa bebulawa izano PF ayekuyo ngicela amphendule ukuthi ubesebenza njani lezano PF xa isiyabulala abantu bakithi namhlanje ibulala emasuku kutheni wayengaphi bese ngicela futhi esinye isicelo sesibili lapho ukuthi besicela ukuthi Albert Ncube akasitshela ukuthi kanti amajawunda ngobani thina ibizo leli kasilifuni njalo belingajayezwa lelo bizo kutshengisela ukuthi u-Albert nxa engatshintshwa ayeplan ukuthi uzabe sikhona linjani ngapho makhalanga asuke ebhinga futhi le bhinga uzabe thi linjani ngapho matonga ukuthi kanti wakufunda ngaphi imikhubo onje njalo egwanda sikhuluma iqiniso kasibazi thina amajawunda yikho singalifuni lelo baluthiwa amajawunda ngiphinde isibili ngikhuluma ngakho ukuthi sicela ukuthi aguqule ingqondo yakhe leyo nxa ebika abike ukuthi egwanda kwenzakale nje igwanda ibizwa kuthiwa igwanda kayibizwa kuthiwa le majawundeni egwanda ayisule ibizo lakhe leli kasilithandi ngiyabonga
salibonani salibonani badala izolihlala likhuluma ngokuvota ngokuvota mtshokotsho ukuvota vele kuncedani kwehlula since 1980 kwehlula ukuvota urikwa mtshokotsho amamali ukuze nina ama-elections lawo arikwa mtshokotsho izoliyahlala likhuluma ngokuvota lithi kuyalungiswa ukuvota kuyalungiswa kuyini ukuvota khona njengoba lingarikwa vele liyazithulela kuza sinceda ngani khona ku njengoba ungarikwa yazithulela i-south africa iyasukuma khona ke nkokheli zakhona alezozitshela ukuthi hayi bekuyi-free and fair and whatever sebebhadala bona ndlela ababhadala ngayo so ilokuzeni niyasinceda ngani amavoti akhona akulo kuncedisa okesiyakwenziwa amavoti thi njengoba le mozi ethi vision 2030 that means uyakwazi vele ukuthi uyabe khona esikhundleni lifuna lingafuni kakwazi lokuthi uzabe sefile hhayi ngakhangeleleli lokuthi kokhona thina siyabe sesingaphi khonapho sisile minyaka yonke le singasebenzi ukuthi 50 years lokhu ungasebenzi kuyothiwa vision isinceda bani ivision yakhona leyo akusincedisi thina lokhu leyiyethwa nonsense yenziwa abadala lapho nonsense kanti bantu balwela ilizwe balikhulula balilwela ilizwe kuluthi belibophele phela nothi kulikhulula kulibophela wenza kusehlukananga lokho okwakusenziwa ngamakhiwa phela lokho abakwenza thina kadesi abantu abantu yonke into kadesi khonapha zathiwa lokho akuvunyelwa lokho akuvunyelwa lokho akutendirwa lokho akutendirwa kuyini kona yabo sisezimbabwe ethu ekhululekileyo siye kwamanye amazwe siyahlukumezwa ngokufanayo futhi kuzasincedisa ngani thina kuzasincedisa ngani kanti ezonkeamanye amazwe asafuni ubona umzimbabweni asafunibona umzimbabweni ngenxa kokuhamba sizitshaya izifuba sithi sifundile singafundanga thina silanda kuya-abhyuzwa ngabanye abantu kona besiqhatsha bengasibhadali
basakaza kahle basakaza abahloniphekile basakaza abathandekayo be-studio 7 Dunkamile Inkomo thandekile Mhlanga nabanye bakhohlwa amagama ngiyalibingelela ngomusa ovela enkosini yethu ujesu kristu okhulumayo ngokahlangene ukholeni wasesigodini emngceleni egwanda nesigodini kaqala khona esigodini ophela khona igwanda esejuve lapha umzulu kamazwi eish bengibala enye i-twitter lana ebuhlungu ethi Zimbabweans they are foolish why are they voting nangagwa so into yanga enikeza ukuthi vele kati kungani singazama ukuthi sihlanganeni sikhipheni liphathi leyizalo leyo ngoba sinjenjenje siyahlupheka emazweni yabona kunzima kuphila emazweni njengamanje sokunzima kakhulu kubuhlungu lokho esikubonayo lokho esikuzwayo hlala sesatshiswa nje ngamameseji abo labo laksi into ezinjalo nje yabona into engiyikhalelayo ukuthi abafowethu abaningi sizokushiya iy'mpahla zethu la ziyokusala iy'mpahla zethu ukube besinemali bana siyalayisha iy'mpahla zethu sizihambise emakhaya thina noma singabuya silindele lokho okuzoyenzeka mali iy'mpahla sizihambisile emakhaya kubuhlungu bafowethu kubuhlungu yebo umkhonto wesizwe wasizeka ngaleyo minyaka ezimbabwe kodwa abasakubona abasayingeni lokho naba bekhona abaphilayo la e-South Africa abasenandaba nakho lokuthi izimbabwe yake yaba loncedo yake yaba nosizo e-South Africa okay ngingaqeda isikhathi ngiyabonga kakhulu Musa noThando ngiyabonga singathi singabambana singathi uNkulunkulu angasinikeza imicabango ofanayo sonke sibambaneni sikhipheni le izalo ukuthi ikhishwe yiphi iphatha kusenendaba so kuzobonakala ngokuhamba kwendlela okunye ukuthi kwenzekani ngiyabonga kakhulu
anibonani bantu bakithi lingani ngezindawo hayi sibona ihlazo leli lenzakala elizweni lakithi hayi ilizwe lakithi phela ilizwe lakithi ngomthetho vele kalisabala ukuthi ilizwe ngenxa yezano PF le hayi ilizwe lakithi liphelile sikhuluma iqiniso noma abantu ungathi ukukhuluma ngezimbabwe
eMzagweni evele alisakhulunywa kahle kahle ukuthi kule Zimbabwe. Ilizwe lakithi selikhulunywa ngobubi kuphela. Ilizwe lakithi selikhulunywa ngabantu abagcwele amazwe wonke la kube khuluma ngenzondo futhi bengakhulumi kahle. Ngenqaba ugogo labukhulu lapha asebegugu. And mawuthi uyabheka uyabona vele ukuthi laba abantu sebebheke amathuna wabo. Akuseke ukuthi bazobheka emuva. Ngeke babuye betshintshe futhi. Sebebheke sebebhekela ukuya kufa laba bantu lapha. Kapa selincedo phela ugogo labukhulu sebegugile abantu lapha. Ngeke bebe izingane ezincane ezintsha. Ngabantu asebephushela umango ukuthi be emathuneni omnankagwa lapho uma vele kabala ncedo phela kathi uncedo labo ngolwane bayenzani into yonke elizweni inqabangxoza kulanto ebonakalayo kabatshengiseki kababoniseki bawuzama ukubabonisa suyisitha sabo uhlezi kutritheni abantu befuna ukubulawa abantu bathunywa suku zonke ezindlini elizweni lakithi vele akhula mpilo hayi impilo kayikho ukuthi ngapho saba umkhuhlane ngapho saba izanu PF ngapho saba icorona ngapho saba izanu PF and izanu PF yinto eyingozi kithi kakhulu ukudlula i-corona le. I-corona nje kanjelwa manga into eyingozi empilweni zabantu izanu PF.
Ngilingelele basakazi be-Studio 7 lonke ngobuningi benu kilinjani ezindaba ezithokozisa izwe lonke jikelele elakithi. Basakazi mina ngifuna ukwazi ebantwini bakithi ngempela ukuthi kathi yindaba kufanele belandele amaqembu abantu basempumalanga thina sinawo awethu afana lemthwakazi Republic Party ipeshu likaZulu ngisho nezaphu lomba nayo izaphu nje wawuliqembu elalikhona iphefoma ngendlela kodwa-ke selithwa selikhona siyakubona kodwa abantu bagijimisana namaqembu asempumalanga angeke futhi esinikeze inzuzo befuna ukugijimisa abantu bakithi ebenzela amafeva buye bezotshontsha umnotho endaweni zakithi abantu bakithi kabakubone konke lokho awasivuleni amehlo umthwakazi omuhle sizama ukuhlakanipha singabantu basemathebheleleni sonke ne-Negians okunye ngifuna ukuthi lami kulezi nkulumo ezikhona ikakhulukazi abantu basempumalanga ma begxeka thina bethi asitholi asikwazi uku-aplayela imisebenzi esingayithola ezweni lasekhaya kodwa-ke thina sizibuza ukuthi siya-aplayela kodwa-ke bayasirijetha sizame konke namabhizinisi bayasivalela so okwethu yikuphi izikolo kasinazo siyavalelwa lento eyincane ama-teachers abantwana basekhaya lama-nurse abaqhatshwa as long kuthiwa ubuya emathebheleleni kulethwa umuntu obuya kwenye indawo ezofundisa endaweni yasemathebheleni noma ezoyenza imesi kasivuleni amehlo bantu bakithi kasivuleni amehlo ngiyacela siyi-Studio 7 lokuphendula loo ndoda lo othi izimbabwe ngeyabo wasempumalanga vele izimbabwe ngeyena kodwa ukhumbule lani ukuthi izimbabwe yena iqala khona emaswini okusemdare kobulawayo awuzange kube lo muntu wasempumalanga olishona esandleni sikamzilikazi so lelalizwe vele kazange lihlala amashona yiko kuthiwa yimthwakazi ngiyabonga kakhulu basakazi libelela nelihle
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa ngihlanhla mahlango seButswana e-Francis Town efletini lapha ekhaya lapho engizalwa khona esigabeni semalunga elupane ngivusa umama unanhlanhla ngivuse unkosikazi wamampofana ngivuse unkomo umdala owayesebenza esibhedlela phana u-RJ umalumam upaul ngwenye wenyanga ujabulani ngwenya ngivuse lo mdala undivula usathulani ngivuse bonke abangaziyo abemalungu ngitilinjani kunjani emasimini selivuna yini ngiyekana ngale shawini elusulu mvuse ubaba uJoel Mahlangu nguyonzalayo ngithi mdala kunjani emasimini selivuna yini ngithi ngiyabonga imuhlalifa seBotswana Francis Town wemalungu
sisalibonani Studio 7 ngilokudana kakhulu ngenkulumo kababa lo othena umelela i-EFF Zimbabwe mayelana ne-transport system eZimbabwe le mayelana loku-shut down le ekufuze ibe khona ngomvulo ubaba lo indlela akhuluma ngayo ingani kasosizalwana seZimbabwe ingani kakaze abekwazi ukuthi i-government yeZimbabwe kukangaki izama ukuyingenjwa kodwa isala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezitaladeni namuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu bajengisele ngokungayi emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.